siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibingelelane bantu nabenkosi enkulu. Kundana zonke lapho engabe likhona ngithemba ukubana liphilile ke. Nxa liphilile ke asibongeni isipho sokuphila kuJehova. Laba abangezwa kuhle ngathi inkosi yomsayi ngabasondelela ibathinte labo balulame. Abanye bagula imikhuhlane esiyibona ngamehlo, abanye bagula engabonwayo ngaphakathi. Kodwa uNkulunkulu wethu owazi konke sengathi angabahambela labo abanjalo. Ilizwi lethu namhlanje siyalithola encwadini yezaga isahluko sesithupha, Proverbs chapter 6, izaga 6. Siqale ubala endimeni eshumi lesithupha from verse 16. Kubaleka kanje, kukhona izinto eziyisithupha azizonda uJehova, yebo eziyisikhombisa eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala, nenhliziyo eceba imicabango emibi, nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Sicine ngo-19 lapho kuthi khona, nofakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Nxa silizwa leli lizwi, ngithanda ukuthi sinanzelele okuthize. Okokuqala, uJehova ungubani kathi vele? Ungumnini mandla wonke. Njalo ke lapha nxa silalela besilalele lapho kufundwe khona encwadini yezaga, uNkulunkulu lapha uphiwa iziqu zokuba ngumuntu, ngoba kulezinto uNkulunkulu azizondayo, yebo eziyisinengiso kuye. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ulazo impawu zokuba ngumuntu ophilayo, ozwa ubuhlungu, ozondayo, onengekayo. Ngakho-ke kuqakathekile khona lokho. Nxa uNkulunkulu engumnini mandla wonke, engumnikazi wempilo, sonke sadalwa nguye, ungakhathalekile ukuthi ucabangani, uyakholwa kumbe kawukholwa, kodwa iqiniso ukuthi kawuzidalanga wena, wadalwa ngentando kaNkulunkulu, yikho waba khona emhlabeni. Yikho-ke nxa yena lo umnini mandla wonke esithi kulezinto azizondayo, uyabe zonde kakhulu. Njengabazali, abazali akukhathalekile ukuthi unganani, sonke sabala abazali, ingabe ngomalume, ingabe ngomama omncane, ingabe ngobani, kodwa sakhuliswa ngaphansi kwabantu abadala ababesitshela, besiqondisa ukuthi lokhu akufumeki, lokhu lapho ekhaya kakwenziwa. Yebo kambe umntwana ngumntwana angenza lokhu akufunayo, kodwa iqiniso elisalayo ukuthi izinto ezinye zenziwa yilabo abangaphansi kwalabo abaphezulu ziyazondisa. Nxa kuzonda thina-ke abenyama, pho yena uNkulunkulu uqobo lwakhe ye uyatsho uNkulunkulu lapho kuthi kulezinto azizondayo kakhulu. Okukhulu-ke yikuthi unanzelele ukuthi kawubanjwanga entweni lezi eziqanjiweyo, amehlo azidlayo ngibazigqajayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala, nenhliziyo eceba imicabango emibi, nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini, nofakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Lapha uyazikhethela wena ukuthi ungaphi. Nxa uwenza khona lokho okubalwe lapha, yazi ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda. Unkulunkulu kakuthandi, ngezibuzise ungeke vele uzithola. Sikhulekele Baba Thixo ongcwele, sikhulekela ukubana singakuzondisi ngokwenza izinto ozizondayo. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.